Zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba ulambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 27 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Is something that also have impact on the enjoyment of the right for freedom of association, peaceful assembly. In many of my discussion with victims of the excessive use of force by police, those victims related that they were targeted because they belonged to opposition parties.
Isikhonzi senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations umnumzana Clement Voile obethekelele ilizwe usethule imbiko yakhe ethi isimo seZimbabwe siyingozi ebantwini ngoba kulombuso ofanalo webutho.
Kwandla le-MDC ingalihlale phansi anniversary kumele ibe yisikhathi sokuthi bahlale phansi beke bazilona amakhwapha bakhangele ukuthi kanti balahleka ngaphi.
Ibandla le-MDC elinanza iminyaka engamachumi amabili labunjwayo likhuthazwa ukuthatha leli thuba ukuzinuka amakhwapha. Owayengumphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uze waphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso se-bail esenkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isithunywa senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu umnumzana Clement Voile osekwethekeleleni iZimbabwe uthi isimo esiselizweni siyingozi enkulu ebantwini ngoba kulombuso ofana lowebutho. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Vol utsho lokhu emhlanganweni nentatheli izindaba esegqiba uhambo lwakhe lokwethekelela eZimbabwe okwensuku ezilithumi echasisa akubonileyo kuphenyo lwakhe.
And I mentioned this in many of my meetings with the government authorities and also that
ngiveze konke lokhu emhlanganweni eminingi engiyenze lohulumende ukuthi abantu abaningi bahlalela evalweni ngoba nxa bengasimalunga ebandla lithize kuzathiwa kusobala ukuthi ngabelinye ibandla. Lesi simo sokungathembani kanye lokuswelakala kwamathuba okukhulumisana ngokunye kokubangele ukuphelelwa kwamalungelo oluntu kwezokuba lilunga lenhlanganiso ayifunayo. Imihlangano eminingi engithe ngayiqhuba ngikhulumisane labanye balabo abehlukunyezwa ngamapholisa ngendlela ezehlukeneyo ngoba bengamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo.
Because they belong to opposition party.
Umbono kaVol usekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni.
Liqiniso sibili lo elombiko osanda kukhutshwa ngu-special rapporteur we-Freedom of Assembly and Association okuthiwa ngu-Clement Voile othi khona iZimbabwe nje i-toxic environment njalo i-polarized njalo kugcwele amasotsha njengani wabusa. Leli liqiniso sibili akula kuphikisa kumbe ukudawuthi esingakwenzayo ngoba singakhangela ilanga elayizolo kutshone nje lapha eHarare kugijima ama-frame machine la esiwathi ngama-jetsi amasotsha kungaziwa nje ukuthi kathi vele kuyini okwenzakala. Njalo ubupolarized bakhona buvela ukuthi eZimbabwe nxa ungaso we-MDC uvele ungowezani nje akulo ukuthi umuntu ka-support any party.
Unyoni uthi kungalesi sizathu abantu bengamanyananga elizweni.
Ilizwe lethu vele alila environment elungileyo. Environment yakhona politically itoxic njalo ilolunya elokuthi izobangela ukulimala kumbe ukulinyazwa kwabantu. Yikho nje sisithola sibona abantu bechayana kumbe abantu bethunjwa ngohulumeni kumbe abantu sebephonga uhlatshwa amajekiseni angaziwayo ukuthi kuyini okwenzakalayo. Lokhu nje kusitshengisa egcekeni ukuthi uyilizwe lethu alikhokhelwa yilabo esibathi ngabesilungu ama civilians kodwa nje ukhaya ngani amasocha vele yiwa akhona adonsayo intambo ngemuva nje phambili kudlaliswa amabutho ayiwo amasocha elizweni lethu lalapha eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kayimangalisi impumela yophenyo lukaVol ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Inkulumo ye-UN yiyo vele kade siyilindele ngamehlo abomvu, silindele ukuthi batsho into efana layona leyo ukuthi hayi eZimbabwe lokhu kunjalo akulalutho olwehlukileyo, izinto lokhu ezisonakala ngamandla kusiya phambili.
UVol utshele intatheli zindaba ukuba uza kwethula impumela yophenyo lolu egcweleyo umhlangano womnyaka ozayo wenhlanganiso yakhe eye-United Nations. Ugqibe uhambo lwakhe ngokukhuthaza uhulumende ukuba azinikele ngokwaneleyo ukulungisisa isizathu esenza abantu bengahlaliseki elizweni labo, ikakhulu ukungazinzi kwesimo somnotho. Abakhulumisane lalesi sithunywa bagoqela inkokheli yenhlanganiso zezisebenzi, abakumsebenzi wentuthuko yezigaba, abamabandla aphikisayo kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Owe ngumphathi ntambo wezokwethekelwelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uze waphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail esiyinkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Umufumira wetheswa amacala ambala okuchaphaza imali yogatsha lwe-National Social Security i-NASA ngesikhathi esangumphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende i-public service. Umfumira wabotshwa ngenyanga kaNtulikazi wavalelwa ejele. Umtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Kumbirai Hotsi wasebenzisa umthetho wokuthi akumelanga aphiwe ithuba lokucela umthethwandaba ukuthi umuphe imali yesibambiso sebail kuze kwedlule amalanga angamachumi amabili lanhlanu. Kusukela kusedlula amalanga la ubelokhu ezama ukudinga ibail kodwa imthethwandaba isala.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla le-MDC liza kuba lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi amabili labunjwa kusasa eHarare. Lomcimbi wawumele wenziwe kumaviki amabili adluleyo kodwa wadluliselwa phambili ngoba kwakulilanga okwase kulesikhumbuzo sikamuyi uMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Kodwa la kusasa lo umcimbi uza kwenziwa kulilanga lokungcwaba uMgabe ekhaya lakhe kozwimba. Umcimbi wakusasa wandulelwe ngumhlangano webandla leli owedale elimqoka elestanding committee eHarare lamhla, kwasekwenziwa omunye njalo oyelinye njalo idale eleNational Council. Kuthi ntambama lamhlanje kukhangelelwe ukuthi kube lomcimbi wokubuthanisa imali okudla kwantambama idina, lapho okuzahlawulwa imali eqala kumadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25 kusiya kukhulu elilodwa i-$100. Asenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zebandla leli ngoba besisemhlanganweni. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni othi ibandla le-MDC kumele lithathe ithuba lokwenelisa iminyaka engamachumi amabili ngokuzinuka amakhwapha.
Kunobunzima ngathi nje sibashayela ihlombe ukuthi sebekwanise iminyaka engu-20 because sedlule kancane. Kodwa-ke kunobunzima xa sikhangele indlela abaseyihambile njengebandla, wakhangela ukuthi liqhase selihlephuke kangaki eminyakeni engu-20 edluleyo. which would not have a meal 20 years ago more than double of what has happened. You can see who corner what is facing in the neighborhood.
Bakhona abathi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ibizo lakhe seligcone ibandla leMDC ngoba kwaphuma imbiko yokuthi wayengani uyalisekela uthini wena ngalo
utsho kahle ngezinye izinto engitsho mina ukuthi njengebandla ngabe bezikhangela ngayisayela phakathi kwabo ukuthi andivele abakufunayo yikuyini yabona nxa ukuzelana lomuyi umgabe owaziwa elezandle ezazithontigazi uma ngeke kanjalo nxa wena usufuna ukuthi uthaye isikokota nomuntu onjalo udlelane laye kumbe abe sekusekela hawu ufuma ungamsoni uyabe uzama ukuthini.
Lo-ke ngumnumzana Michael Ndiweni, ingcweti ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vethule umbiko othi bayajabula ukuthi udokotela Peter Magombeyi owathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabezomvikela beZimbabwe usenelise ukuya kwelatshwa kwele South Africa. Isikhulumeli senhlanganiso le udokotela Fortune Nyamande utshele abezindaba ukuthi uMagombeyi ukhangelelwe ukuhlolwa ngodokotela abazingcwethi bakwele South Africa ukuze kubonakale ukuthi ulimele okunganani ekhanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Oyengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe ungcwatshwa kusasa kozwimba esabelweni seMashonaland West okuyabe kulomdeni wakhe omakhelwane abanye abadlelana lohulumende labangane bakhe. Umnumzana Nick Mangwana ukuhlangothi olwethulwa ezembiko kuhulumende kamongameli Mnangagwa uthi umongameli Mnangagwa kasoze abe khona emngcwabeni lo. Okwamanje uMnangagwa ukwele Melika emhlanganweni wamazwe wonke womhlaba we-United Nations General Assembly eNew York. Ababona kwenzakalayo bathi uMnangagwa owasusa umuyi esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ebambisane lebutho kafunakale emngcwabeni lo ngoba uMgabe wabhubha izonde ngokuhluthunelwa intambo zombuso. UMangwana uthi kuzamiswa ukwakhiwa kwesihonqo esaziwa ngokuthi mausoleum eNational Heroes Acre eHarare obekumele kubekwe umuyi njengalokhu abekufisa lomfelakazi wakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantwana bakhe lomndeni wonke kaMgabe. Kubikwa uMgabe wacela ukuthi ayebekwa kozwimba ukwenzela ukuthi abamhluthunela intambo zombuso bengakhulumi abakufisayo nxa esetshonile. Umzukulu kamuyi umnumzana Leo Mugabe uthi umalumakhe uzabekwa emzini wakhe hatshi duzane lonina umuyi ubona Mugabe ngenxa yokuthi akusela ndawo yokubeka abantu emathuneni womndeni wakoMgabe. Kesizwe umnumzana Leo Mgabe xoxa lo Gibbs Dube wo Studio 7 ngalokhu lokunye uhambelana lokungcwatshwa kwamuyi umnumzana Robert Mgabe.
The body is in Zimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon, hopefully, we'll bury him at the village. In the courtyard in the house.
Umzimba kamufi ulapha kwaZimba lapho sizamncwaba khona e-courtyard. Asisoze simncwabe lapho ayifuna khona. Duzani lo nina ngoba akusela ndawo emathuneni lawo.
There's no space. And that is the reason why we agreed to take him to the Heroes Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything is now. People at the time were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried at the Euroseca.
Sinanzelele ukuthi abantu bese bekhuluma kakhulu ngokugcina kwesidumbu sakhe. Sasisithatha isinqumo sokuthi ayingcwatshwa emzini wakhe. Phakathi laphakathi kwezindlu.
They said, okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village. I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangle shape, yeah? The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Kukho konke lokhu sizabe sizenzela okwethu. Sikhangelele ukuthi kuzabe kulabantu ababiziweyo kuphela. Labo abangabizwanga bengabuyi. Sibone ukuthi isakhiwo lesi obekumele abekwe khona e-National Heroes Acre bekuzathatha isikhathi eside ukuthi angcwatshwe. Ngakho ke sesiyamncwaba ke kusasa.
This is going to be very tragic. Only invited guests who will be allowed in. I don't have a list of those.
Hello, ke ngumzukulu kaMnumzana Robert Mgabe, uLeo Mgabe, obexoxa ecingweni le Studio 7. UGibbs Dube uphinde waxoxa labantu ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Hayi kangcwatshwe bakithi kathi umuntu omdala uhawule esiwelani kangaka sizawuthi umndeni wakho wawuvele ungafuni ukuthi aye khona lapha abafuni ukumusa khona manje indaba nje labo obamba zonke into zonke zizaboke zamandla kuphela sikubona kulungile ukuthi ayelala lapho umuntu awayethe ufuna ukulala khona
ye so ke wena ubona zani sokuthetha isikhathi eside yini ukuze angcwatshwe kumbe kumadinga azidala kancane
hayi kuthetha isikhathi eside kanti ncamuntu esethula ukhawuliselwane ayisiyo siko lakithi phela lelo ngalilalele kuhle nje mdala la nxa kukhona lakuwa kuphambanisayo sonke siyaphambanisa empilweni
ngizokuthiwa ke silo mpumelelo mafu
isidumbu siyokhe sihlupheka nokuthi umuntu ebekwe nje kuphela ukufa komuntu siyakwazi kuyahlonitshwa but ukuthi ebekwe nje kuphela kuphele lokhu konke bhodisa isidumbu kuphela akukuhlanga lokhu
fisa ukuthi ngawe uyabekwa nje kuphele lokhu
futhi nje ebekwe nje ephunyizwe kuphela kudlule lokhu kunokuthi ubeke kubhodisa isidumbu konke ngathi umbuyiso asonto enhle vele isidumbu somuntu nxa umuntu sefile uyahlonitshwa kumele ebekwe nje kudlule kube ngalokhu kusale kukhulunywa nje yena isidumbu sesiphunyiziwe
ye ngizokuthiwa ke silo baba uCassius Days Mpofu ecingwane
ngiyabonga baba into ebengifisa nje ngomgabe fisa ukuthi adlule kuphele ngaye ngoba sikhathele umhlala sibesisiza ngomgabe always engumuntu obulela ilizwe kunjalo nje akuqaci ukuthi umgabe lowo kakangcwatshombe wangcwatshwa ngoba iqiniso elikhona siyakubona amabhokisi ayavela entshintsha ibhokisi akabuya nalesuke eSingapore lebhokisi elivela asevela khona manje babesenza iviwi labenza athi yena kayembuze umuntu kuthiwa umuntu uyatshintshwa amabhokisi lokhana kuyakhomba ukuthi lezindaba ebezikhunywa abantu ukuthi umgabe wangcwatshelani iwigenani elidlayo kwezikhathi zawo leqiniso
ye ngiloba amasuku lapha ecingweni othi ngumthathe nje ngesikhaphe ekhaphe baba amasuku
Hey, yazi ukuthi into zikamgabe lezi sezitshayisa ngamakhanda. Laba abantu badlala amagemu nathi laba. Ngoba imagine ukuthi umgabe ufile, umgabe uthiwa wakhela i-mausoleum. Yimali nje lizwe zonke ezidlaliswayo lezi. Now taking another 10, usehamba kuthiwa kungadla sakwazi. Yazi ukuthi thina besifisani. futhi ngabe ubaba lo bami ngabe kudala khona kulokuthi belokho bejikela umuntu iswayi belokho bejikomisa umuntu bemhlukumeza akusasebenzi. We have yet enough of Mugabe. You are waiting for a new era of a man. I had one who got to work in Mozilliam. Mozilliam was going to pay. And who is going to get into that Mozilliam? Or Velo of Funamban.
Ukulumen de Moyogate, Patarella.
Akulam Seven, Robert keeps good to Patarella on Kulumen, the Patrick Begamanja, Silas Sue, Begamanja, Ama diplomats, the UK, but getting Pasha Pan, they failing to pay Ama rentals. Isimobani selizwe sonesa asila siwela asila next akula maphilisi okuthi umuntu eyi-1 aphile kula maphilisi amaningi mina nginje umama nguthe amaphilisi 500 and something a month.
Labo-ke ngabanye abakhulumela uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxe nesilethulela ebulenjini bokuxhumana kukhasi le-VOA Ndebele. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe kanye lokunanzwa kweminyaka engamachumi amabili iMDC ibunjiwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Izakhamizi zakoBulawayo izolo ziveze imbono ehlukeneyo ngodaba lokuvuselela ezamabhizimusi lamafektali kulelo dolobho. Lokhu kuphume embuthanweni wokuxoxisana ngentuthuko yaleli dolobho oqoqwe ngabomsakazo weStudio 7 weVoice of America bemanyene lenhlanganiso ezimeleyo eMedia Center. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abenelise ukuba khona embuthanweni wayizolo owenzelwe eRainbow Hotel koBulawayo bathe ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe inkinga ezifana lokusilela kwamanzi, ukusilela kwamandla kagetsi okudala inhlupho zokusetshenziswa kabanzi kwemichina kulezinsuku yamakhompyutha, ukufinyelela ulwazi kanye lemisebenzi yenkohlakalo, leli dolobho kalisoze lavuka libuyele kusimo sokuba kontuthu ziyathunqa njengakudala. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube, uveza imibono yakhe ngokuvuka kukaBulawayo.
Indaba yokurevive industry kuBulawayo yinto esegudwini evele ikhunywa umuntu onke, into esiyifisa sonke njengabahlali bakoBulawayo, ngoba silodubo olukhona olokuthi abantu kabasebenzi akuphileki. So ukurevive industry kuBulawayo vele yinto esiyikhangeleleyo ukuthi kakwenziwa ama-efforts wonke angenziwa. Siyabiza sikhalela ukuthi uhulumende kangenela bona ukuthi angasincedisa njani. While at the same time lati njengabahlali bakwabantu njengabantu bakoBulawayo sizinuka amakhwapha sisithi kathi kuyini lati okufanele sikwenze ukwenzela ukuthi i-industry yakoBulawayo ivuke isebenze incedise impilo zabantu bakuleli dorobha.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi lanxa kule migoqo ethize uBulawayo kumele avuke noma kanjani.
uBulawayo kumele avuselelwe ephambili ukwenzela ukuthi abantu bakithi bekwanise ukuthola lapho kokubamba, abantu bakithi bekwanise ukubona impucuko, abantu bakithi bekwanise ukubona intuthuko ezayenza lokuthi lezi labantwana abazazalwa ngamuva bethole lokho kuthuthuka kusiya phambili. KoBulawayo into ebambe intuthuko ziningi izinto zangkhona ngathi zimbalwa. Kule zinto ezibambe intuthuko ezisukela singathi ku-national government, kube lezi zinto ezibambe intuthuko ezisukela nje ku-government naleyo singathi i-local government.
Osakhulayo unkosazana Jacqueline Ndlovu yena uthi umbuso wezabelo yiwo ongavusa idolobho.
Inkinga zonke esihlangana lazo njengosadolobho wakoBulawayo zimayelana lokubuswa kwezizwe. Ngokubona kwambe ngicabanga ukuthi ngabe i-devolution iyaqala ukusebenza, ngoba yonke into esikhala ngayo ngesilungu kuthiwa i-administrative.
Izakhamuzi zakoBulawayo zicele ukuba uhulumende atshengise isifiso sokuba idolobho livuke ngokusungula uhlelo lombuso wezabelo, labasakhulayo batholiswe amathuba okusebenza lokukhokhela idolobho. Amankampani amaningi akoBulawayo aseleminyaka phose engamachumi amabili evaliwe engasebenzi, osekuchiye idolobho lingela mafekithali athuthukisa isigaba. Ngimele iStudio 7 ngiko Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastle League Premier Soccer League ihlaba ikhefu kulimpela viki idedela imidlalo yomncintiswano wenkezo eChibuku Super Cup. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ndawonye lezinye.
Kusasa ngomgqibelo iqembu leCape United lizancikelana lele Harare City enkundleni National Sports Stadium. Lo mdlalo uza kungensuku ngaki lawa maqembu edibane kusigaba seleague lapho iqembu leCape United elinqobe khona nge-1 kanya emdlalweni obukhangelelwe ngabaningi njengoba umqeqeshi weqembu leHarare City uLoyd Chitembwe ubedibana okwakuqala leqembu leCape United ngemva kokwehlukana lalo ngenyanga kaNcobakazi. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu lenkezi Platinum Stars lizadlala lele Mshwana Stars ngaseBaobab kuthi eleZBC Caribbean lizadibana lele Wangi ngaseNyamunga. Ngensonto kulo mdlalo oxega amaqembu amabili amakhulu elizweni iqembu leDynamos kanye leqembu leHighlanders enkundleni National Sports Stadium. Omabili lawa maqembu adlala ngakuhle kumncintiswano weligi lonyaka njalo eleHighlanders njengalo belibalelwa kuluhlu lwamaqembu asengozini yokugunyulwa kwesigaba saphezulu phambilini kokunqoba kwalo eleBulawayo Chiefs ngolwesithathu laselikhuphuka kancane engalaneni lahlala endaweni yeshumi lanye. Yileso ke isizathu esenza ubephethe isikhundla sikamqeqeshi waleli qembu uMandla Mpofu ukuthi athi leli qembu kalifuni ukuxotsha impala ezimbili.
Whether it's a friendly game, whether it's a cup game, whether it's a league game, it's always a very different game to play. But
ngokudlala leqembu leDynamos kuvele akukho lula kungakhathalekile ukuba ngumdlalo wokuzwana amandla kumbe oweleague loba owenkezo ethile. Yebo, kambe siyangakuthakazelela ukuphakamisa inkezo yeChibuku kodwa okusemqoka ngalesi sikhathi ukuthi sithole imklomelo siphakame engalaneni yemklomelo. Sizadlala sile njongo yokunqoba emdlalweni wethu leqembu leDynamos kodwa njengoba ngichilo thina esikukhangelele kakhulu ukuthola imklomelo kumdlalo yeLeague.
Kweminye imidlalo ezadlala ngesonto iqembu leBlack Rhinos lizadlala leTel 1 ngaseNational Sports Stadium kuthi leChicken Inn lizemukelele eManyika Diamonds ngaseLuveve. Kule midlalo emibili edluliselwe phambili ngoba kulamaqembu akuleli aphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Limidlalo ngegoqela okumele ukwe phakathi kweqembu leFC Platinum kanye leChapungu wona odluliselwe phambili ngoba iqembu leFC Platinum liselizweni laseMozambique lapho eliyedlala khona leqembu leUD Songo emdlalweni wehlandla lesibili lesigaba sakuqala esomncintiswano weCAF Champions League. Omunye njalo umdlalo odluliselwe phambili ngokade kumele ube phakathi kweqembu letriangle leHerentals njengoba iqembu letriangle lizadibana lele Azam elakwele Tanzania kumncintiswano weCAF Confederations Cup kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje siphethe inkondlo zembongi unxaka yezwe Khumalo ezimayelana lomuyo umnumzana Robert Mgabe kanye lezombusazwe asizweni okuningi kuBenedict Nhlapho.
Ngakadla bamphikela bathi akugadlanga mina mhlambe kugadla ingudla meva ngoba inengalo ezinkulu kanti kugadle mina ngomathanjana amancane hle ngokuqina. Yisihlanu sezizwa nentombi ezintathu ngaphezulu umkhanya kodwa umthunzi wentaba mabuya zibhonsa uvela bahle kokhalimela kanjeje. Ngikukhanjani umathanjana umfana ozacile bangibiza bathi phecelezi slender boy babodwa bathi the love poet ngenxa yezwe.
Lesizwa idabuka enkayi iqale zokuloba inkondlo ngo-2001 lobanje ethi kunengi aselobe ngakho uthi inkondlo yakhe ethi Gushungo ayilobe ngesilungu wayichicilela olimini lwesiNdebele iqakatheke kakhulu embalini yokuloba kwakhe.
Gushungu, ngithema ngizwa lezi ndaba ngeqela phezulu ngacula bakithi liyini qhawe ngumbulali noma ngumkhululi ngonikela impilo yakhe ngezidingo zabantu noma ngonikela izimpilo zabantu ngezidingo nqaki zakhe.
Uthi ngemva kweminyaka ephose ifika amachumi amane uZulu esidlimbuya ngoluthi phansi kombuso kaMgabe kumethusile ukuzwa sekuthiwa liqhawe lamaqhawe.
RJ cevozile umlomo omnandi wobutsa ngendluzula RJ ubungibulali RJ untando kayiphikiswa RJ.
Lo ke ngunxa yezwe Khumalo esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.